umbiko lo ntilamini umbiko esemaphepheni umbiko esemaphepheni umbiko esingathi thina abantu basebenzisa lokho abathi ngama-standards abawakholektha possible from government itself. And lapho ukuthi bakholektha from government itself, igrowth yangikhona kuzulu jikelele ayibonakali. Kuma-companies amaningi alohlupho lokuthola ama-raw materials kanye nakuma-companies alohlupho lokuthi ama-customers ashrinking because i-disposable income yama-customers ingani iyehla kokuphela kokuphela. Kakuzwisiseki kuhle-ke kulabo ababe bekuchazele ngaleyo ndlela. Kungasekani-ke kodwa nxa bekhuluma nge-economic growth eyokuthi-ke isivuno seZimbabwe in terms of i-agriculture besiyisivuno ekade siphakele ngo-2022 lango-2023 yingapho sengivumelane labo ngoba yebo yesikhanyile isivuno ukuthi nxa ukhangele eminyakeni edlulayo ibiyisivuno ekade sikhanya nje abantu bebengathengi kakhulu-ke e-GNB nokuthi bebengabe kaningi kakhulu akade beholiswa i-food program. Mhlawumbe kungaba lomlelo kwi-government ngoba bakholektha ama-taxes. Kuma-taxes any economic growth government taxes ziyakhwela. Kodwa-ke ngapha thina kubantu kumabhizinisi nakuzulu asikakuboni.
Ukukhula komnotho kubonakala njalo ngamankampani eqhatsha izisebenzi eziningi. Kuyenzakala yini lokho?
Hayi, ekuqhatsheni-ke ngizakutshela iqiniso ntingamili. Ekuqhatsheni eZimbabwe lapha kule-economic situation ekabili, kulama-formal businesses ayiwo abhadala imithelo kuhulumende. Kuma-formal businesses abhadala imithelo kuhulumende, angiboni kusiba lokukhula bekuthi kusiba labantu abaningi abaqhatshweni. Kwese kusiba lalabo okuthiwa ngama-informal businesses. Ama-informal businesses kungaba lokuqhatsha thile entinamili, kodwa nxa kusiba lokuqhatsha kuma-informal businesses, angikuboni kungaba yikukhula kwesikhwama sikahulumende ngoba ama-informal businesses amaningi kakhulu kawabhadali-ke i-tax kuhulumende.